Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 6 Ncwabakazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu uthi kumele kubotshwe iziphathamandla zikahulumende ezetheswa icala lokuntshontsha imali yayimele iphiwe abantu abadubekayo ngesikhathi se-COVID-19 nyakenye.
Abantu abaningi abalaphana bake baba ngabantu ababe accused of into zewilo vele kodwa bangama minister kanti sizikhuluma kanti
amalunga ebandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF afolile izolo ezidaladeni ze Phoenix eKwaZulu Natal esethesa uhulumende walelo lizwe umlando ukungangeneli kudaba lokubulawa kwabensundu kulindawo ngabathiwa ngamandiya
ngoba abaningi bayasho ukuthi wona lamacala wetheswayo ngamacala okuthi ngamacala nje abamethwesa ngoba bemngamthandi
ukungavunyelwa ukusebenza kwamakhombi abantu mathupha abangabhalisanga kunkampani yezupco kwesatshelwa ukuthi kungaba kumemethekisa igciwane le-coronavirus emadolobheni elizwe jikelele.
Imota zabanye zithelile zikhona kodwa uhulumende kazivumeli ukukhetha lokho kuzamemethekisa igciwane le-corona.
Zonke lezi ndaba lezinye elizozizwa khonapha emsakazweni Studio 7. Iziphathamandla zikahulumende ezetheswa icala lokuntshontsha imali yayimele iphiwe abantu abadubekayo ngesikhathi se-coronavirus nyakenye. Ihofisi ka-Auditor General yethule ugwalo oluveza ukuthi imali ephezu kwe-89 million Zimbabwe dollars eyayimele iphiwe abantu kanye lamankampani ayesethwele nzima ngenxa yokuvalwa kwelizwe ayikhanyi ukuthi yayangaphi. Lolu gwalo luthi iziphathamandla zikahulumende ezingaqanjwanga ngamagama zantshontsha limali ngokubhalisa ukuthi ziyabele abantu thize zona zizifakele ezikhwameni. Imali edlula 180 million Zimbabwe dollars yayikhangelane lokulungisa ama-isolation center layo awaziwa ukuthi yayangaphi. Iningi lithi uhulumende kumele aveze amagama eziphathamandla lezi njalo azigxotshe emsebenzini. Owayengumphathintambo wezempilakahle umnumzana uBhadaha Moyo uxotshwe umsebenzi nyakenye ngemva kokwetheswa icala lenkohlakalo ekuthengweni kwempahla yokuvikela igciwane le-coronavirus. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu njalo engumkhokheli wenhlanganiso yebheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kwele Zimbabwe i-corruption kayisiyona into ethosayo, i-corruption kayibophisi. Ukwephula umthetho kakubophisi, okubophisayo okuluhlupho yikuthi ube ku-faction engayisiyo kumbeni ube kubandla elingayisilo. As long u-politically correct awethusi ungaza kubotshwe, ungaza ke uyejele ngokuthi wenze i-corruption, ngoba iZimbabwe vele nje lilizwe i-corruption eyinto enormal. Okwabo Obadaya ungakukhangela kwakubonisa ukubana kwakungani ngama-factional fights ebandleni lona leli elincindezela abantu. So lakathesi ungabona abantu kukaningi u-Auditor General ekhipha ama-reports okuthi ku-district enje imali kayihanjiswa ngakuhle, ku-province enje imali ayihanjiswa ngakuhle, ku-department enje, ku-government department enje, i-ministry enje imali kayiphumanga ngendlela eyiyo, kakukho sokwenziwe. Ungakhangela ama-recommendations every year aphuma kaka-Auditor General, but akula muntu oso wake waba accounted waba held accountable for izenzo zakhe ezingaqondanga kungenxa yokuthi vele i-corruption i-sanctioned at the top bangakhuluma ngayo bethi balwisana layo kodwa eqinisweni kuye wonke umuntu ophile eZimbabwe kuye wonke umuntu onomali okwaziyo ngombusazwe wethu siyakwazi kanti uma kuyikuthi kathesi uFrederick Shaba ongominister babephumile bakhiphe i-corruption kodwa badeploya outside the country kanti usephendukile waba ngumminister oyabe exothelwe i-corruption uyabe enze enjani ngoba ulabo bonke bona labana abantu abaningi abalaphana bake baba ngabantu ababe accused of into zewilovele kodwa bangamaminister kathesi sikhuluma kanti
ngamanye amazwi uthi akulabantu abangabotshwa phezu kwalolu daba
akukho nto ethusayo engenzakala ungabona umuntu eZimbabwe ebotshwa kabotshelwa i-corruption ingatshiwo yini ibe siyisetshenziswayo kodwa eqinisweni yabebotshelwa ipolitiki ukubana akasekho loyali kulaba abaphethe amandla
umnumzana Mbuso Fuzwayo ngwenhlanganiso yebheju likazulu umsekeli kamphathintambo wezempilakahle umnumzana John Mangwiro utshele iStudio 7 ukuthi lolu daba aluthinti ugatsha lwakhe ngokunjalo uthe kumele sikhulume lomphathintambo ogatsha lokuphathiswa kwabampofu olwe-social welfare umnumzana Paul Mavima yena obengabambeki ecingweni lakhe ibandla eliphikisayo ele Economic Freedom Fighters kwele South Africa afulile izolo ezitaladeni zePhoenix eKwaZulu-Natal esethesa uhulumende walelo lizwe umlandu wokungangeneli kudaba lokubulawa kwabensundu kulindawo ngabathi ngamandiya ngesikhathi abantu betshengisela besola ukubotshwa kwayengumongameli umnumzana Jacob Zuma ngenyanga edluleyo kwagqekezwa izitolo eziningi ngaleso sikhathi ezinye zazo kungezamandiya njalo abanye kucatshangelwa ukuthi ngabeZimbabwe abahlala kulelo lizwe abaphatheka kulokhu uhulumende weSouth Africa ubikwa esithi usalucubungula lolu daba njalo sokwabotshwa abanye abohlobo lwesindiya abedlula amachumi amabili ngakwelinye icele umnumzana Zuma ukhangelelwe ukuba semthethwandaba wePietermaritzburg mhlaka 10 kuyona le inyanga lapho okuzathethwa olunye udaba olungaphathelananga lokubotshwa kwakhe ukuze sihlaziye lolu daba usithandekile mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Vusumuzi Sibanda umgcini sihlalo wenhlanganiso yeAfrica Diaspora Forum njalo eyingcwethi kwezemthetho
udaba lwakhe lona luhambelayo asibona ukuthi lungaba nomthelela ekuhlaleni kwakhe ejele kodwa siyazi ukuthi inkantolo kanye nabaphathi kumbe abahola ezombusazwe bazohamba ukuqapha ngoba bebona ukuthi akuyena nje umuntu njengoba esengumongameli usesenabo abasekeli abaningi okusho ukuthi lawa macala amanye ngoba abaningi bayasho ukuthi wona lawa macala wetheswayo ngamacala okuthi ngamacala nje abamethwesa ngoba bemngamthandi kuyindlela ukuthi angangeni kwezepolitiki abe ngumongameli ngoba lezi ndaba zaqala ngesikhathi engumsekeli sekela lika mongameli kuyikuthi nguyena okwakufanele ukuthi athathe intambo ukusuka ku lo obeseya ngumongameli Mbele uThabo Mbeki. Ngakho ngalesi sikhathi siyabona ukuthi into ezenzakala ngeyokuthi umongameli makuyukuthi kufanele aphume ejele uzophuma ngenxa yesicelo lesi esabekwa enkantolo yesekela mthetho selizwe engakalethi isahlulelo kumbe imphumela yakhona sizalindile ukuthi kube nemphumela ngoba lolo daba lunayo iappeal kodwa bacela ukuthi ibuye isibhekisise isinqumo sayo inkantolo yesekela mthetho selizwe ngoba yayingahambisanga izinto ngendlela okwakufanele zihambe ngayo kungakho sisalindileke leyo mphumela okungenzeka ukuthi inkantolo yesikamthetho selizwe iphinde isichithe isinqumo sayo kumbe iphinde isibone ukuthi hayi kufanele ukuthi siqhubeke ngaleyo ndlela ejele uhleli khona ngenxa yamacala ahambisana necommission ekazondo kanti ke lokho azobe ekuhambela ngalesikhathi enkantolo uhambela amacala awukukhwabanisa imali kumbe awe arms deal la ayenzeka kususela ngo 1990 esokudala wahambela lamacala ngakho lokho akunabudlelwane.
Sibonile ibandla le EFF lifola lisiya ePhoenix lapho elithi abanye abansundu babulawa ngokuphathelane lokwehlukaniswa ngemhlobo abathi racism. Ubona udaba lolu luphetha ngani? Ngempela kukhona ukubandlululwa lapha. Njalo ubona uhulumende kukhona azakwenza yini ngalolu daba?
Lokho esikubona kusenzwa liqembu ele EFF mabe siya ePhoenix kuyikhona ngempela ukuthi kunentsolo ezokukhethana ngokohlanga ikakhulukazi phakathi kwabantu abasengamandiya okumbe lapha abalohlobo lwamandiya becindezela abantu abamnyama. Lokho akuyona into entsha ngoba abantu abangamandiya lapha eSouth Africa bayathanda kakhulu ukucindezela abantu abamnyama esikhathini esiningi kuyinto ejwayelekile. Kodwa ngoba sokuze kwafika ezingeni lokuthi kufe abantu abaningi ngalolu hlobo sesingabona uhulumeni ethatha amanyathelo ikakhulukazi ukudlulisela ngophenyo lwenzongamaphoyisa ukuze bonke abathinteka kulokhu kulolu dlame baboshwe. Besokusithi uma kungenzakalanga lokho singabona abantu abamnyama behamba besiyaziphindisela njalo abantu bamandiya konke lapha abakhona bangaqala ukuhlaselwa ikakhulukazi khona kwelase kusifunda sase KZN. Kungakho sibona i-EFF iphakamela phezulu ukuze uhulumeni aqiniseke ukuthi uyathatha amanyathelo alungileyo ukuze lolu daba lo kubulawa kwabantu abantsundu kungaqhubekeli phambili.
Lo ke ngumnumzana Vusi Muzi Sibanda, umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum njalo eyingcwethi kwezemithetho. Ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ukungavunyelwa ukusebenza kwamakhombi awabantu mathupha angabhaliswanga kunkampani yeZupco kwesatshelwa ukuthi kungaba kumemethekisa igciwane le-coronavirus emadolobheni elizwe jikelele. Kuyaphithizela nsuku zonke abantu befuna ukugada amabhasi kumbe amakhombi eZupco kodwa ekhanya engeneli. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana efidlela Ncube saqala ngumbuza ukuthi umumo unjani lezinsuku kudaba lwezamakhombi.
Isimo sibi kakhulu, abantu lokhe beminyana okulula ukuthi bathelelane igciwane le-corona emabhasini akoZupco. Ungafika nje ngezikhathi abantu begada noma ekusekuseni noma kutambama ubona isimo singasihlanga bekule mzila emide bezama ukuthi bazuze ukugada babuyele emakhaya kumbe bagade besiye emsebenzini. Abaningi bafika late emsebenzini behlile ukufika ngesikhathi esifaneleyo kanti ke bafika late futhi ngekhaya besehlilwa ukufika ngokuba kungela transport. Ingozi enkulu ke kayishikho kuphuza nje kuphela ekhaya kodwa ligciwane le-corona elimemetheka nje lapho abantu abaminyene khona. Uhulumende wenza ukuganga okukhulu ngokuthi abantu baminyane kangaka esazi ukuthi kule ngozi yokuthi bathelela igciwane ngendlela enkulu ebanzi kakhulu.
Awusoze na kumemethekise igciwane le-coronavirus.
Akubuzwa vele ukuthi igciwane limemetheka endaweni eziminyeneyo abantu. Yikho phela kusuka kwaseqaleni vele ngo-2019 ikakhulu ngo-2020 sekungathi kuyacaca ukuthi lisuka njani limemetheka njani lisuka komunye lisiya komunye. Kwalethwa indaba yalokho okuthiwa ngesiNgisi social distancing ukuthi abantu abachelelani bangaphefumulelani bangasondelelani. Emzileni ke leya kozupho lasemabhasini laminyeneyo abantu babe bengaqhelelananga ngakho ke kuba indawo evundele ukumemethekisa igciwane le-corona. Kuyingozi enkulu lokho okwenzakalayo, bekufanele kuvinjelwe, bekungafanelanga kube khona, bekufanele ukuthi abe khona amakhombi abanye abantu, imota zabanye zithelile zikhona kodwa uhulumende kazivumeli ukukhetha lokho kuzamemethekisa igciwane le-corona.
Lona inyathelo elathathwa nguhulumende lokumisa amakhombi ulibona kulinyathelo elalifanele lithathwe na?
Ngaphandle nje vele kokuthi ukuvalwa kwamakhombi lama amabhasi angasoka kozupho sekubangela ukuthi kumemetheke igciwane le-coronavirus libulala abantu. Kumele sibekwazi ukuthi abashayeli bezimota, o-conductor bezimota, abanikazi bezimota, bangobaba bemizi, bangomama bemizi, bayondla abantwana ababhadala i-school fees, babhadala i-rent, benza konke kumele bathenge ukudla. Ngakho ke nxa uvala amakhombi lamabhasi angasoka kozupho, ususa ukudla etafuleni, ususa i-rent esandleni sabantu, uvimba indlela eqondile esemthethweni yokuthola imali yokuhola imali. Into engafanelanga yamukeleke noma kungaphi yona leyo, kumele sisukume singabantu siyilwise ngokuba ukwephulwa kwelungelo lika-conductor wekhombi kumbe lika-driver wekhombi kumbe umnini wekhombi ikwephulwa kwelungelo lomuntu wonke eZimbabwe. Kumele sisukume sibambisane silulwise lolu uhlupho siwabuyisele amakhombi lamabhasi emgwaqweni. Hayi lokho kwenziwe nguhulumende akufanelanga sikwamukele, kuyinto engalunganga ebangela indlala lokuhlupheka lokumemetheka kwegciwane phakathi kwesizwe.
Lo ngumnumzana Efihlela Ncube, ingcwethe ecubungula izombusazwe, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Inhlanganiso ye-News 24 ithi umongameli Cyril Ramaphosa uguqule izikhundla zabaphathintambo bakhe i-cabinet reshuffle izolo. Obengumphathintambo wezemali umnumzana Tito Mboweni usetshiye isikhundla esesiphiwe umnumzana Enoch Godongwane. URamaphosa uthe obengumphathintambo wezempilakahle umnumzana Zweli Mkhize utshiye isikhundla saphiwa umnumzana Joe Phahla. URamaphosa uguqule njalo labasekeli babaphathintambo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ugwalo lwembali kamongameli Emmerson Mnangagwa olwalotshwa ngowayeyisiphathamandla sebandla le-MDC umnumzana Eddie Cross luphawulwe izolo esigodlweni sikamongameli esestate house eHarare. Lolu gwalo oluthiwa A Life of Sacrifice kumbe impilo yokuzinikela luncuma impilo kamongameli Mnangagwa. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 salibonani, okhulumayo imathema wenkaya. Ngikhuluma le indoda ayekhuluma ngomthwakazi efuna ukukhumilizwe. Hayi inhliziyo leZimbabwe livele incinyane kaseliqunyelwane. Njalo ukukhumilizwe kuvele kulethi impi enkulu kakhulu ngoba kabe sekuliwa ngemhlobo. Khangelana amashona lawo elikhuluma ngawo lina bakamthwakazi. Akulandlu engelamzukulu wesitshona khona. Village by village kakulamalukazi ana ongavele eMpumalanga. Lawe wena jaha, village by village abafana bathethe eMpumalanga. So nxa selilwisana bonani kuyaphumelela khona kumbe kwale yakwenza inqwabanqwaba zezidumbu ezidlula lezi zenziwa ngabe kukhurawundi. Lina liza kwenza inqwabanqwaba lina zezidumbu ngoba lizabe selisilwa labafowenu. Hayi lokho kuqumilizwa ke lime ngakho bafowethu. Lina lwisanani loku-opposa kuphela, izimela li-opposa linjalo. Hayi khona kumilizwe, yekelani lokho, soze lisilisapote. Ngisho ngiyabona
ye linjani basakazi bakustudio 7 botongamile Nkomo, siyazithanda indaba elisethulela zona imihla lamalanga, siyazijabulela mphela. Mina hayi ngiwakhona lapha enkosikazi esiganda asesiganda kongoromo. Hayi kuphela siyabona kakhulu sincindezelo endaweni, kusiba locindezelo endaweni yakithi kunamamayini kulomnotho oserious kakhulu amamayini enkosikazi. Sibheka nje inyathi yonkana yonke nje umnotho sinawo wezimayini kodwa asinayo intuthuko. Kuba unkosikazi silento yonke kodwa asinayo yona intuthuko. Asina indawo ebonakalayo kumbe sibe kuthiwe umgwaqo wakithi nanku muhle ufakwe ithari ukuthi kubonakala ukuthi indawo le intuthuko. Kathi
okokuqala lezo ndawo njengoba zilentuthuko lezimayini lanilani, ilezo zinto ziyaphi? Amagoli dagejwa lapho i-government ithatha ithengisa noma ithatha bebeke ezindlini zabo njenge-government. So-ke hhayi, siyacela kakhulu abaphethe kuleyo ndawo abalidayo abangangezukuthi izinduna lanilani zikubhekisise zikubone, ngoba intuthuko endaweni yakithi ayikho bakithi, ayikho. Njengamo esiganda nathi sa-egrebulini inkomo igrebulili ngatsha kusela manzi sesipompela. Kunzima bakithi, kunzima kule ndawo, kunzima, kunzima, kunzima.
Salibonani, salibonani basakazi nabathandi be-Studio 7, lona okhuluma uGifty Sondo. Basakazi, bengithanda ukuthi laphana like lisibuzele uGawule. UGawule kanti vele uyaphila ekhanda nalo baba lo. Mina mbona umuntu ophilayo lwana, mbona ukuthi umuntu ongathi kukhona okushodayo ekhanda. Kanti uphila kuliphi ilizwe niyabe lokho encomizana. Iyenza uphi umsebenzi? Njalo lezi moto lezi eziphiwa abantu bePoland, baphiwelani labo bantu la? Sebenzeni? Uyabona ngoba mina ngiyibona into esiyenziwe ngama-leaders ePoland ngaphandle kokunathi itiye lomnangako. Uma kulokuthi uyababonga ukuthi unatha lapha itiye, hhayi kuyinto enhle le. Kodwa lezo moto ngiyacabanga ukuthi bezingayenza umsebenzi omkhulu kuma-ambulesi lapho or kuzithengiswe kuthenga imithi ibese kuthenga imithi ezibhedlela kuthenwa ngama-sanitizers. Kuyakhiwa izikolo, sikhona isikolo sasebhinga laphana engisibone esinye sodaka bezingayenza umehluko. Kodwa ngenxa yokuthi ubonga abangani bakhe anatha nabo itiye kuPoland, ayikho into esingayenza. Space City laphana sike samuza umnangagwa futhi esithi yena encoma lapha ekhuza esithi South Africa kufanele kube lo peace. Wazini ngepeace umnangagwa? Yena umuntu wabulala abantu since 1980. Lalo uthi ngubani lokhu okukhulumela ezempilo lo kumbe uthi osebenza empilo lo? Hayi ke zame ehlonipha abantu. Akakwazi ukuthi abantu amapolisa azgcwala indawo zonke evikela abantu ebonta abantu ababuthani. Abantu babuthaniswa izani kubo zupho. Abantu babuthathi bagcwaliswa ngathi ngamasaka ku sesithi abantu amapolisa ehamba-hambe ebheka abantu ukuthi kona bacwale. So izani mayi-serious ngokuthi ifuna uqeda i-COVID, ayidedele amatekisi asebenze, ayidedele amateksi asebenze okwenzela ukuthi sikwazi ukuthi kona i-COVID iyavikeleka. Hayi, izilongu nje uzubukhololo elokhu esebenza kanje i-COVID isezoqhubeka.
Ya madoda akithi bakaStudio 7 madoda alisitshela indaba ezimnandi. Hayi, mina ngilapha ezimzimu esigabeni sika-Chief Bango usobhuku ucingo Ndlovu isigaba sikamagwadi. Into nje kuphela madoda akithi ngihlezi sikwa kini, ngiyathanda ukufaka izihlahla kodwa ngiyashoda ngamanzi. Ngingalitshengisa i-picture yamapopo piche mbambayila ngiyakulima konke izihlahla. Manje into engitshayo yimali ukuthi ngizuze umuntu abangixhasayo ngezi ngemali ukuthi ngigebhe umgodi ngincedise abantu bakithi.
Basakazi be-Studio 7 linjani? Mina igama lami nguTelmo, ngiseBotswana okokusebenza kodwa ngiphuma ematopo eBaja. Hayi, siyabonga ukulisilethela indaba ezimnandi basakazi.
Lonke ngiyalibingelela kuStudio 7 lakotungamili, linjani lonke labalaleli beStudio 7? Hayi, la ngiyathaba mayi odi yami ngabala, ngiyaqala ukungena kuyenale ndawo yeStudio 7.
Salibonani, salibonani ngezindawo zonke kuStudio 7 okhulumayo nguMandla Nkosi, chairman wakwentanga ebubi. Mina engikuencourage-ayo ebantwini bonke kumalunga e-MDC Alliance ngikubana sizameni ukuyahlahlwa. Zameni ukuyahlahlwa ngoba i-corona iyabulala. So uma abamalunga esifa yabe silahlekelwa ngamavoti, so asizameni ukuyahlahlwa ngobuningi. Okunye sinanzelele thimu le sidlala layo, thimu leyi isingasenzela okunye. Ukuthi uma sowuvotwa uzosokuthiwa uvota umuntu olekhadi lokuhlahlwa. So khonkhana kungaba ngenye i-challenge engagcina isisitshayisile. Asinanzeleleni khonokho, asameni siyehlatshwa kuningi ukuze sivikele i-COVID le khona. Zameni ngobuningi izindawo zonke, encourage MDC Alliance amalunga ukuthi asambeni khona le. Lo okhulumayo uMandla Nkosi, uchairman wabontanga we-MDC Alliance webubi.
Sanibonani, sanibonani basakazi bakaStudio 7. Ngiyalibingelela lonke basakazi, ngibingelela abalaleli bonke. Ngifuna ukukhuluma mayelana nendaba le ePoland ekhulunywayo. Abasekeli laba bamabandla amancane aphikisayo, abakhokheli bakhona, hayi, sebethengiwe laba ukuthi bakhankasele umongameli obusayo kathesi kumavoti alandelayo. abatsha inja sifihlumpini njalo iqiniso asilifake nini egcekeni limzwile ubaba ubelieve gawule ekhuluma lapho ukuthi akusoze kuvunyelwa abantu abaphandle kwamazwe bevota ngoba kuzayenza ukuthi izitha sebangenele kubi so isitha ungasinika imota na isitha wena asicabangeni badala sisebenziseni ingqondo sijulise ingqondo okungama bantu okuncane konke lokhu okuphikisayo okungaso MTC Alliance lezapho konkunye okungamabandla lokho masingakukhangeli thina njengezalwane zezimbabwe kasivoteleni amabandla esiwabona angavumelani lento ezenziwa ngamabandla abusayo la sebethengiwe laba bantu singavumeli izinto ezinjalo.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +12024650318. Siyacela balaleli lingasithumeli imlayezo ekhuthaza ubandlululo ngemihlobo kumbe itribalism. Siyabonga. Kwezemelika, inani lababanjwa igciwane le-coronavirus kwelemelika liya liqansa sekutholakala abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu ngelanga 100,000. Odokotela bathi bakhathazwa kakhulu linani labasakhulayo ababanjwa leli gciwane kulezi nsuku. Isigaba se-Florida yiso esilinani eliphezulu elilabantu abaningi ababanjwa leli gciwane. Kodwa usibalukhulu we-Florida umnumzana Ron DeSantis usola umongameli Joe Biden ngokukhwela kwamanani la esithi uyehluleka ukuvala umngcele weMexico. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leHouston eTexas umnumzana Rafael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngokuqonga kwamanani eCoronavirus.
Ngibona ngathi kulobuzima sibili kakhulu ikakhulu ngale ivariant le ekhona le. Ukhanya ngathi isichaya sibili kakhulu ukuthi labo bebengakhangelelanga ukuthi kungaphinda kwenzakale ukuthi kube le lokuthi kugqokwe ama mask njengalokho. Kodwa ke ngibona ngathi nxa bebuyisela ama mask balungile ngoba okukhona lapha ukuthi kuyimhlobo yabantu ababili abakhona lapha abahlabileyo iJackson labangahlabanga ama Jackson. So nxa bekhuluma bona babona ngathi labo abangahlabanga yibo abahlaselwa ngumkhuhlane kakhulu. Manje ke angithi nxa kunje njengoba mina lawe sikhona lapha angikwazi kumbe wena uhlabile kumbe awuhlabanga njalo akulandlela ukuthi ungangibuza ukuthi usuhlatshiwe kumbe ngithi kuwe awukahlatshwa njengakhona lokho. So kuzima, so kuyabazimela ke ukuthi babone ukuthi bangenzani. Mina ngokubona kwami ngibona ngathi balungile ukuthi baphinde babuyisele wona amamaski la ngoba wona amamaski akhona wona lawo aphuma masinya abantu sebefosela ukuthi hayi amamaski, hayi amamaski. Ngaba abantu bake bahlalahlala lawo enxenye ngawumkhuhlane wehla futhi kakhulu ukwedlula lokhu oyikho khona khathesi.
Ungathini wena nxa ukhangela amanombolo akhona lezi nsuku?
Amanombolo azwakala ngathi ayakhula ikakhulu lapha kithi eTexas ngoba eTexas kwaba yi-state lesiyana esingathi siyaphikisa ukuhlatshwa kwamajekiseni la kwangathi kulalelwa lokho kwakukhulunywa ngaleso sikhathi ukuthi i-coronavirus le i-fake. So ke kwakhanya ukuthi amadolobha amancane indawo ezisemaphandleni emaplazini ngaphi ngaphi bathatha khonoko kwazahlatshwa kakhulu laba basemadolobheni lasezindaweni lezi ezingathi ziyaphithizela. Yikho ke ngaleyo ndlela bona bana abasala bengahlatshwanga yikho lapho sokungathi kuyakhula khona izinamba zonezi ezikhona ngoba abanye bakhona babe ngabakithi laba bamnyama ababesesabi i-vaccine le ngoba amakhiwa la akabahlaba ivaccine eyayingathi kayilunganga ngaphambili, so kabayithembi kakhulu ivaccine, babona ngathi izaphinda futhi ibabulala. Kodwa ke okukhona ukuthi kuyakhanya ukuthi ivaccine le iyancedisa, iyavikela ukuthi abantu bangafi masinya kumbe babanjwe imikhuhlane wona lo owe-COVID.
Umnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa le Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Houston eTexas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Amalunga ebandla eliphikisayo kwele South Africa ele-EFF afole izolo ezitaladeni ze-Phoenix ekwaZulu Natal, esethesa uhulumende walelo lizwe umlando wokungangeneli kudaba lokubulawa kwabensundu. Ukungasebenzi kwamakhombi abantu mathupha kwesatshelwa ukuthi kungaba kumemethekisa igciwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngoMvulo.